Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabhodizi esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabhodi anjengalabo sikhaluma kusuka lezinto enjengalezi ezingathesheli amalawuli kuze le ndlela yokubana bancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele ama-super powers anjengawo-America kukhanya ngathi abathethezele empini yana. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti pho nxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi ama-infrastructure kuphela nya. Kanti kuzinsisi kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabhodisi nayo siwakhangeleleyo bona ku-United Nations abakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacele ngoba kathi siyabona nxa i-relo ibhizi chama misayile khona bana eGaza kusegcene ukuthi bona bazithulele. Nasesihle sibona ukuthi bona bahamba le-Israel kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinga ngoba leyani into mayingabanjwanga kuhle sibona sikakwemena ukuthi ngagcina sigcinwa futhi kwenye i-world war yesikhathi ayingabanjwanga kuhle ngoba ungezamasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bahagena bejoyina khona bana sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisise impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ngathi silengathi esisebenza lapho sizigayeka ngazethu lisimsini silabo-United Nations bonabo into phele engasedela into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yani ukuze iphele sokubala ukuthibili ubizwane ukhulumiswane. Kanti yolanti yindlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngoba ukuthi kuthiwa kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube chukakeze kuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono basiyawunambelele ngoba kuyaaabantu abanezayala amacala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona banye ndleko ezinezigena khonapa ezinganceda abantu abadurekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye amakhalamtiz amadisaste siwabonayo kodwa kugize kudlalisa imali udebana nembobo udala ngamamisayile kudutshile izinto kudlala impahla andizonala impahla futhi izafunti impi le isibheli lapho ezaphela khona kubuye kwathule futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhashi emhlaba ukuvula mesi ukhangele imisho impilo yalo abantu bafunisana kwedlula.